Sibona i-government isifakele umthetho lo uthi uyasiyenzela ukuthi ukuhamba e-strike siyahamba i-72 hours siphenduke emsebenzini. Khonoko siyabona ukuthi akuyenzi le ndawo yokuthi vele akusincede. Endaba yokuthi i-government iyawazi kathesi ukuthi singahamba i-3 days kuphela siyaphenduka. So izosimelela ingakalungisa isikhathazo zethu. Khonoko futhi umthetho lowo uzobangela ukuthi vele abantu okomongi okumbe amayothokazi achiye umsebenzini ahambe kumbe ku-diaspora ayesenza ngale le ndaba yokuthi vele uyasibamba ukuthi ilungelele zethu kathesi. Phela sikwanise ukuthi sizilandele le ndaba yomthetho lowo. Umthetho lowo uyasibamba ukuthi siyenze okunye, sikhulume sibile negovernment.
Ukuze kube lokuvumelana phakathi kwenu lohulumende lapha, lani lizizwe likhululekile, lilelungelo lokutshengisela phezu kwezikhalazo eliyabe lilanzo, kukhona yini elingakutsho kuhulumende, kukhona elingamkhuthaza khona?
Siyakhuthaza ukuthi i-government yafanele ukuthi ibuye kithi sikhulume, sihlale phansi sikhulumisane ukuthi sifunani, siqhubekele phambili ukuthi umsebenzi wethu siwuyenze kuhle. Kodwa lathi sijabula le government ibona ukuthi kuyasebenza. Kodwa lo mthetho lowo uzobangela ukuthi abantu bachiywe emsebenzini, bahambe phandle ku-right phandle ngale, because umuntu wonke ufuna ukusebenza kuhle emsebenzini wakhe. Kodwa athole futhi aphinde athole umholo, imali yakhe iyakhwana ukuthi athenge akwanise ukuphila.